Chimoswera zvakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 30 kuLwezi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kumakhulu amabili alamashumi amathathu lanhlanu 235. Kulowesilisa otshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo. I-World Food Program ithi yamukele i-$5.7 million eyokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili alamatshumi amathathu lanhlanu 235 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kuloyedwa obulawe yilumkhuhlane. Inani lababanjwe lomkhuhlane lethu siyabanengi ngoba liqanise okumangalisayo nxa liqathaniswa lakumalanga asanda kwehlula. Lokhu kuza ngesikhathi sokutholakale umkhakha we-COVID-19 omutsha kwele South Africa obizwa ngokuthi Omicron, wona ocatshangelwa ukuthi umemetheka ngamandla ukwedlula eminye imikhakha ekhona. EZimbabwe akukazakali ukuthi ungaba usukhona na lumkhakha. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende usadingisisa. Phakathi kwabantu abatholakale belomkhuhlane lo izolo abangu-73 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMaswingo. Kulowesilisa othi ulisotsha obikwa etshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo izolo. Inkundla yeZim Life ithi isehlakalo lesi senzakalele phakathi kuka-10th lo-11th Avenue esitaladeni sika-George Slundika. Le nkundla ithi umatshaywa uzame ukumisa omunye undoda obenze ingozi yemota ukuthi engasuki amapholisa engakafiki. Ithi obemiswa lo usuke watshayela abasekeli bezanu-PF ucingo basebetheleka bengasadlanga nkotshana. Befika lapho bahlasele owesilisa lo olisotsha bamjikela emoteni yezanu-PF. Kule video eveza ukuhlaselwa kwakhe kanye le mota yezanu-PF ebisetshenziswa le elenombolo ezithi AEN7705. Kubikwa kubotshwe abantu ababili phezu kwalesi sehlakalo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi bebengakabi lolwazi olwaneleyo ngalesi sehlakalo.
Parizino atisathaziviswa neBulawayo province sezvi zvaitika sezvo muri kuti ndokwazvaitikira. Hatisatava namashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko. Asi nyaya dzakaita seizvezvi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa
Okwa manje, asika ziswa ngabe Bulawayo province, ukuthi kuyini okwenzakeleyo, asika bilolwazi olwaneleyo, lobufakazi obugcweleyo bokuthi kuyini okwenzakeleyo. Kodwa, esikukhangeleleyo kundaba ezinje, ikuthi ziphathwe ngamapolisa ayiwo akhangelane lokugcinwa komthetho. Umnumzana Tafazwa Mugwadi ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZanu PF. Isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo ohlala koBulawayo uthi abaphatheke kulesi sehlakalo yizigebengu ezimele zibotshwe.
IZimbabwe baba lilizwe elisebenza ngomthetho, amapholisa kumele wenze umsebenzi wawo. Lo muntu okade bethatha omunye bemfaka emoteni akuvunyelwe elizweni leZimbabwe okade bekwenza. Ukuze ehamba imoto yeZanu PF akusho ukuthi iZanu PF kwenzileyo. Ngabantu abangelangqondo kumele bebotshwe bejeziswe ngumthetho welizwe leZimbabwe. Izwile lapha ngiyabona ukuthi asebebotshiwe, yikho ukusebenza komthetho eZimbabwe khonokho.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Sithanchirodza.
Lokho esikubona kuvideo yikho okutshengisela ubuntu beZanu PF. Phela iZanu PF asiyithandabuzi, iZanu PF yiphathi esiyaziyo ukuthi ilodlakela, iphathi ezinika amandla kaSathane. Ngitsho lokho ngoba uhulumende kalawo mandla kalalo ilungele uhulumende lokuthi achaye abantu. Imthetho ndaba esilala lapha ezweni kayichayi bantu. So abeZanu PF bazinika amandla kaSathane ukuthi ya yibo bodwa abalamandla okuchaya abantu. Njalo amapholisa amelanga angenele lapha abaphambanisa khona, amapholisa kamelanga angenele encedisa lo ochayiweyo nxa kuyikuthi umuntu lo uchaya abantu beZanu PF. IZanu PF yiphathi yodlakela abantu, kumele babe wazi iphathi yombhuqazwe ebhuqa abantu besiNdebeleni letha ingxabano ngomhlobo, yiphathi ehamba ibulala amalunga ama opposition, yiphathi yokuthi sonke isikhathi kumele kube lomkhosi obangelwa ngabantu beZanu PF. So lokho okwenzakalayo wakusimangalisi. IZanu PF yiphathi vele ethanda ukuthumba abantu.
Kodwa iZanu PF ithi abenze lokhu izigebengu nje ezingelani lesimo sebandla kumbe ezingavezi okwenzakalayo kubandla leli.
Uyabona lokho okwenzakalayo angithi yona iZanu PF ibisala isithi yona kayithumbi bantu. Uzananzela kule story zabo Joana Mamombe labo Sisiya Jimbiri labo Netsai Maroba. Kule ndaba ezethu khonapha koBulawayo eyokuthi mina abantu ababegqoke into ama uniform esoja bangena bachaya iwindi ngesidindi sombhobho bangena khonapha endlini yami besithi badinga mina. Kodwa uhulumente uyakwala khonokho. Amanye amalunga eMDC abotakunda otinashe kambarami bonke sebeke bathunja bachaya kakhulu. Ukhona umfana umcheyiwa. Indaba le vele iyaziwa abantu abaningi. So ayisiyo into esimangalisayo ngalandela indaba zabo yithayitza mara. So khonokho ukuthi umuntu uyathunjwa umkhuba weZanu PF siwubonile thina ngesikhathi seguground uFraser Gibson esibanda bethunjwa phakathi esontweni. Umuntu ehambe esontweni ukuthi ayothandaza kuNkulunkulu bebuye bona abeZanu PF bemthathe bemthumbe. So ayisiyo into esimangalisayo khonokho vele kuhle kutshengisele mhlophe ubuntu beZanu PF. Njalo kathesi akhona amahungahunga ukuthi bafuna ukuthi befake umthetho ukuthi thina singakhulumi ukuthi iZanu PF iphathe ithumba abantu. Baka bafuna ukuthi thina sikutsho ukuthi iZanu PF iphathe ilodlakela engenela abantu ezindlini belele, ithumba abantu, iphathe ehlukuluza uZulu. So lokho okwenzakeleyo kulowo bhuti lapha koBulawayo umsotsha lo akusimangalisi. Uzananzela ukuthi umuyi uJoseph Msika noDabengo bake bakhuluma emhlanganweni yeZanu PF ePolitiki bathi abafuni udlakela koBulawayo. Kwaba lodlakela khonapha koBulawayo eMagnet House. kwaba lo mpolisa osebenza nsito kuthiwa nginocent bayo owahlukuluza wachaya abafana bezanu PF yena lo bagcina bemsusa khonapho kebulawa bemhambise eManyikaland. So vele iparty le iparty elodlakela.
Umnumzana Sithan Chirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso yephathisa abaswelayo ngokudla eWorld Food Program ithi yamukele imali eyisigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu, i-$5.7 million eyokuquba lomsebenzi emaphandleni lasemadolobheni. Imali le ivele kugatsha lweMelika olweUnited States Agency for International Development i-USAID lona osoluphathise ngezigidi zamadola ezedlula amashumi amahlanu lanhlanu i-$45 million lonyaka. Isiphathamandla se-USAID eZimbabwe umnumzana Zeb Simpson utshele intatheli zindaba izolo ukuthi elemelika lizimisele ukuqhubeka lincedisa abalambayo. Isiphathamandla se-WFP unkosikazi Francesca Adelman yena uthe imali le izosetshenziswa kunhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ezokulima. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mfundisi Angliston Spanda olwela amalungelo kaZulu.
Into ethiweyo awuyisoli ngoba ngesilungu kuthiwa ibeggar is not a chooser. So kuyabongeka khonokho okwenziwe United Nations labo USAID. Kodwa ke it is a drop in the ocean. Thina njengabantu abafisa abalwela amalungelo loluntu njalo sikhangele ngendaba ze-development. Abanye bethu sikholelwa ukuthi inhlanganiso njengabo-WFP kumele zenze okuningi more than just ukunika abantu i-aid. Minengi iminyaka kulethwa ukudla kade kwakulokhu kuholiswa abantu ukudla kodwa indlala yabantwini kayisoze yaphela iqedwe yokuholisa abantu ukudla. Indlala izaphela kumbe izaphunguleka nxa abantu bezafundiswa ukuthi bazisebenzele balime. Ngizwe kuthiwa bathe enye izaba yokuthi abantu bazilimele kuyinto enhle kakhulu leyo yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo. Futhi esingakuthandiyo kakhulu yokuthi abantu bagcine besenziwe amavila lokho sikuthi yi-donor dependency ukuthi abantu sebehlala bengasasebenzi lanxa izulinile njengalo nyaka njengoba kuthiwa bezomkhathi besiliza kuna abantu bahlale belindele ukuthi bazaholiswa i-WFP bazaholiswa zinhlanganiso ezizimele zodwa khona lokho yikho kwenza i-Afrika ingaqhubekeli phambili. Kodwa-ke nxa uncedolo lungabuya lube bengoluqhuquzela abantu ukuthi basebenze balime ukuze babe lokudla i-sustainability kungayenza ukuthi kusiya phambili uthi udubo lokudla e-Afrika lube ngcono.
Kambe ukudla lokhu kuyafika yini ebantwini abakudingayo kumbe lakho kungaphelela emoyeni nje?
Khonapho kusuka kube lohlupho lokuthi ama-structures akhona yini on the ground. Asifuni futhi yikho kugcina kusiba lokudla okugcina sokuphiwa abazama abebandle lithize abanye bencitshwa kumbe ukudla kwakukhona kugcine sokusetshenziswa ngabanye abazama bezepolitiki ukukhankasa njengoba u-2023 esiza sokuza kuba lokhetho. So silokwesabela-ke khonokho ukuthi lokho kudla kumele kube lama-structures aclear akulaba aziwayo futhi ukuthi ukudla abantu bakhona abazathola lokhu kudla ngobani njalo ngasizathu bani yindaba esigabeni esinje kuhola ubani kungaholi ubani kumele kube izinto eziba khona zibe clear. Kodwa nxa kungela ma-structures anjalo lama-systems anjalo azayenza kube le-transparency le-accountability siyesabele ukuthi ukudla lokhu kungagcina sokusetshenziswa ngendlela ezingayisizo kumbe kugcine kungafikanga kulabo akumele bakuthole.
Umnumzana Angliston Spanda ulwela amalungelo kaZulu. Umongameli yamasoni mnanga kwa uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu kulandela ukubhubha komqondiso ogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Munasi. Umunasi uthe wafela endlini yakhe eHarare izolo. Amapolisa athi asadingisisa imbangela yalomlilo. Umnanga kwa uchaze umnatsi njengomuntu obebukhali emqondweni engusomabhizimusi olohlonsi njalo uthe ube ngumlimi wezinga laphezulu. Uthi umnasi ubesebenza nzima emizameni yokuhuga abatshali bezimali ukuthi baze eZimbabwe. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isivule uphenyo phezu kokuthengiswa kwempahla kamuyi umnumzana Perence Shiri ngaphandle komthetho. I-Chronicle ithi ukubhalwa kwemihloliso yabo Grade 7 kuqale kuhle izolo kungelangxaki. Izim Life ibika ukuba imuli kamnumzana Douglas Munatsi yena otshele endlini izolo ithi umnatsi ubeke wamukela imbiko yokumethusela phezu kogwalo lwabantu abalamapulazi amaningi aluthumele umongameli yamasoni Mnangagwa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Owawuqala mina nguTimothy Mhlanga oweHarrisupi esigabeni seSinokani. Ngibulisa bonke abasakazi beStudio 7, ngizobulisa bonke nabalalela iStudio 7 kulizwe lonke jikelele. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyakhuthaza kakhulu ibanda leZaphu ngendlela elikhuthaza ngayo elihamba lihlomisa ngayo abantu ukuthi lona lizazimisela njani ekukhetheni lolu ndelayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuhamba behighlight abantu ngoba bahamba kusigaba zonke lezi eziphande ebengacabanga ukuthi bangafika kizo. So ngicela futhi nama youth kakhulu ba register ngoba khangane esabelweni sakithi ngapha abantwana abaningi bathi khona ku register ukuthi la asingeke sikwanise kodwa sibakhuthaza ukuthi ba register ukwenzela ukuthi bavote kusasa babone ilungelo labo lokusasa. Siyabonga.
Njani basakazi besitsho seveni kanye nabalili bonke sakazi igama ugodliwa okhumalo mzila ejutho elubhala sakazi udaba engini ludaba lwezanupf. Izanupf ayikho eZimbabwe ngokuzophatha elizwe ilapho ngokuzohlumizela amalungelo abantu nani nokucathela amacala egwena nawo. Bengicela ukuthi ibandla lezanupf liphume embusweni kungene enibandla elizophatha kahle amalungelo oluntu singakhethi ukuthi liphi but sicela abantu besindebeleni bephathe ngendlela, abesikhalangeni bephathe ngendlela, abesitonkeni abesifendeni bephathe ngendlela lezi mbafuzi ya mlungi na mungi na mungi esebeze lapo ofuma kona lapo ozara kona maeza walingize eza wengindao eze na wapepa ufumida mtebe lapo ube gashi kube njalo sisiwe sana gashi ni ID ni mungi ID ya ki esebeze lapo ozara kona sisiwe sana njalo ima tebele ni masebeze ima tebele ni yonge inezi wawo zina sebeze kupina kupi kwati singa vii imajority kumwe wadwe shuna basebeza ema ofisi ni police station speji lapo nga vii imajority shuna lapo vya rare awe kuna maswi kuna kubu kube bavida abathathu nothi bedlule abantu abazala kule ndawo leyo into esingayivumeliyo sidibandla le-MRP sidibandla labantu beseZimbabwe. Sicela sihlonitshe singabantu besindebeleni, sihlonitshe singabantu besikhalangeni, sihlonitshe singaziesibendeni besitonkeni, isihloniphe. Ngiyabonga msakazi wami, ngikhuluma ngenhliziyo yobuhlungu izanupf isiphethe ngisenze kungcwele pulazi i-South Africa lasikhona siphethe ngisenze kungcwele asisazi ukuthi kungaze sidinywa kuphi ezweni lakukhubethi ezweni esizalwa khona.
Yebo, sanibona 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 nibasakazi abathandekayo. Baya bethi ngesiqhuza sinithanda nyani nyani, sinithanda kakhulu ngokusikalazela indaba ezithinta thina, eziningi zithinta thina impilo ekhaya yasithinta kakhulu. Mbuye futhi mina ngiyangithi mina ngiphambili nge-MRP ngumthokazi. Ngokumthwakazi ufuna ukufunwa yini? Wena ma usasa ungumthwakazi uphuma kumthwakazi angithi kuphuma emaNdebeleni
usesenaleya emkukholelo ukuthi amashona azathanda wena ngeke kuvotele manje ungavotela maybe 1 2 3 maybe gabelele u relative yana but nje angeke laba abantu bakuvotele laba I know those guys ngeke bakuvotele so laphana evese mbuya kuzaphu lesikhona le mina bela ngagcini idliwe izano izano seyabuya yayiphalaza futhi asikwazi maybe banye banolwazi ngakho ukuthi iyaphalazwa kumbe iyakwama njani asikwazi kumbe ithunywe yizano ukuthi izobhayizisa kumbe ithunywe izano ukuthi izothola amavoti ngapha emandebeleni asikwazi bese ngibuya futhi ngithi mina kathi yilifa yini lelo ukuthi akona kuze kuthiwe kona izaphu sithathwa uyo usibangilizwe lale yilifa yini ma ngiyelifa abasebenzi ngokulifa pay bengasebenzi ngokuphathi bengadli ngegama lephathi mandiviva ngomphakathi
ngibingelele kustudio 7 nabalaleli wonke okhulumayo nguChristopher Nyati emango ePlumtree phansi la okuhlangana khona uChurch noSimuko kwentali engaphansi kwesikabhango induna isigaba hhayi ngiyabulisa kakhulu abakonyati bonke abakithi engizalwa khona ngibuye ngijampele phesheya komfula kotabone ematobo ngibulise bonke abakomoyo ngisithi philani bantu bakithi ngigqugquzela njalo abantu bakithi ukuthi hhayi izaphu seyikhona izaphu seyifikile asambeni ngobuningi mhlaka 18 siye konyongola siyobonisa umhlaba ukuthi babe sithi bayibulele kodwa ke ngoba inkomo washo ukuthi izaphu ifana lepoison oyiginyileyo uginye islow poison naye isivukile bayakhala ngapha left right kukhala umakhelwane kukhala bonke yonke imihlobo iyakhala ikhaliswa izaphu ngoba iyipoison phela okudinga ukuthi bazame ukugijima besebenzisa izisu ukuthi umbeleyo poison izaphuma kodwa ke hayi ipoison izaphu kayiphumi iyakudla kancane kancane asingeneni ke bantu bakithi sizicela usapoti kini ngoba thina sithi amandla kawehle ayezabelweni kubobani ebantinini kathesi engichaza ukuthi sicela amandla mpela abantu bakithi kuwonke umaksouth yonke siyacela isapoti bantu bakithi ngokwami ukufisa bengifuna sibe lama-MPs namakhansela nama-senators ezigabeni zakithi siyekele okamakhelwane ngelilanga ethi ibhayibhile ungamkhonzi unkulunkulu ongamaziyo manje namhla sithola abantu bakithi bekhonza unkulunkulu bakwezinye izizwe God bless you love you all
abalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo we-Voice of America uthi inkantolo yaphezulu kweleBotswana yale ukwamukela isicelo sikahulumende esokuthi yesule isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphansi ngo-2019 esathi ukubandlululwa kwesitabane kungaphandle komthetho umsakazo omunye uthi uZulu wakweleBurkina Faso utshengisele esitaladeni izolo efuna umongameli Roch Kabore achiye umsebenzi ngoba esehluleka ukuqeda ukuhlaselwa kwabantu ngabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo singene kudaba lweMelika umongameli Joe Biden usekhuthaze abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlatshwe ukuze bazivikele kulandela ukuqhamuka komkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron. UBiden uthe lanxa kulungile ukuthi abantu baphatheke kabi ngalomkhakha akumelanga bethuke. Ukutaze asebehlatshwe amajekiseni omabili abaleminyaka isukela kwelithumi lasishiyangalombili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu i-booster shot ukuze baqinise amasotsha omzimba enelise ukumelana legciwane leli elitsha. Wengeze wathi lanxa umgaga we-Omicron ungaze uhlasele ngamandla, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale esikhathini esedluleyo. Uthe ukuze kwehliswe umthelela walomkhuhlane, abantu kumele baqine ngokuhlatshwa. Imelika isivimbe isethekeli esivela emazweni afana leZimbabwe, iBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, Malawi, Lesotho, leSwatini kulandela ukutholakala komkhakha lo omutsha kwele South Africa. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ye, hayi sesibona umkhakha lo we-Omicron ngakuthiwa abakakwazi ukuthi vele uza affecta abantu njani, kumbe ukuthi abantu mabe le-Omicron bagula kanjani ngoba usasemutsha. Sibona ama-countries Southern Africa sebebafake ku-ban, travel ban ezokungena in the UK, le EU, le America. Mina ngithi uyabona into eqakathekileyo ukuthi umuntu lo muntu kuyahlupha ukuthi ube kwazi ukuthi abantu babe befunani or babelieve ngani. Into ekade sibona in the first vaccination call ngaba uBiden last year, sabona ukuthi abanye ama religious leaders, lamanye ama political activists, labantu abaningi nje bebefaka umkhakha lowo legciwane le COVID as a sign ukuthi abantu abayesiKristu bebelieve ukuthi hayi abantu sebezahlatshwa ijekiseni ezakufaka u-666. But sibona ukuthi hayi kwakungamanga lokho. Kuqakathekile ukuthi abantu bavaccinatewe ngoba umkhakha lo asikwazi ukuthi uzahamba kanjani and ume kanjani okwakathesi ngoba amanamba akhona asesemancenca.
Umongameli Biden uthi ilanxa ungaze uhlasele umkhakha omutsha lo, ilizwe kalisoze livalwe, akusoze kube lama lockdown esiwabone esikhathini esedluleyo. Ubona kusiba njalo yini? Lanxa mpela ungaze usabalale lumkhakha kufane lanyakenye.
It depends ngoba iAmerica i-first shot yomuntu wonke i-population is at 74.1% vaccinated with the first shot. The second shot abantu ababethathe i-Pfizer le-Moderna ngoba ayengama two shots ikho ngathiwa kwakulama numbers amancinci. But hayi ngiyabona abantu kathesi, siyabona kathesi ngoba i-season yangikhona nge-flu shots, sizabona ukuthi abantu abaningi kumbeni bazavaccinate kumbeni bazavuma ukuhlatshwa wona lawa amajekiseni ukuthi avimbezele i-Omicron leyi le general COVID esasilayo last year. So angiboni okwakathesi kusiba lama lockdown ngoba i-NIH, i-National Health of Institute, hanjiswa ngobaba uFauci, ngathiwa they have the models okuvaccinate abantu to avoid mass lockdown.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Izibhethe ngebezihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu isolo laya ku-235. Kulo isilisa ochayo engabasekeli bezanu PF kakubi izolo kobulawayo bamkhumula amazinyo. I-World Food Program ithi yamukele imali engange 5.7 million US dollars yokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamili nkomo.